Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uThanonoka Wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi kuthunqwa abakazi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abahlali bakobulawayo batshengisa ukudana ngokuthunyelwa imlayezo kamakhalekhukhwini obanxusa ukuya emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ozakwenzela eCowdrey Park lamhlanje.
I think la ubalo hlukubaye kumthetho nxa sebethatha inamba bezinika abanye abantu ngela sivumelwano. Lokho kwesibula abantu akubathabisi, abantu bakhonona, kubasuswa kuhlungu kakhulu ngalokho okwenzakeleyo.
Umthethwandaba weSupreme Court lamhlanje uzahluza udaba lwamalunga ebandla le-CCC alichumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga ePhalamende i-High Court kwaBulawayo.
Umthethwandaba weSupreme Court usengavumelana lomthethwandaba we-High Court ukuthi laba okwathiwa kabanalungelo kabafanelanga babe ngama-candidate, ukuthi kuqondile lokho, isinqumo se-High Court siqondile.
Ibandla lezanu PF lithi lilethemba lokuthi lizanqoba kukhetho ngoba umongameli Mnangagwa esungule wafeza inhlelo eziningi ezithuthukisa impilo kaZulu.
Ubaba Mnangagwa preacher yona every speech yakhe ekugcineni uyabetshela abantu ukuthi hambani liyekhankasa livote ngokuthula into esingayifuniwe ngumsindo. So lokho vele matinothi kuthule zwizwizwizwi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngendaba eziphathelane lokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Abanye abahlali bakobulawayo batshengise ukudana ngokuthunyelwa umlayezo kamakhalekhukhwini obanxusa ukuya emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ozakwenzelwa eCowdrey Park lamuhla. Okucunule abanengi ukuthi inkampani zikamakhalekhukhwini zinikeze ibandla lezanu PF imininingwano yazo okuyikwephula umthetho. Umnangagwa uzakwenzela umhlangano eCowdrey Park lapho umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube azancintisa khona kukhetho oluzayo lanxa okwakathesi elakho ukuthola lesi sihlalo ngoba ancintisana laye owebandla le-CCC umnumzana Pasho Raphael Sibanda wamiswa ukuncintiswa ngumthethwandaba. Umlayezo ocunule abanye ngothi, wozani sizobonga imisebenzi lenhlelo zentuthuko eziphakululwe libandla lezanu PF eminyakeni emihlanu edluleyo. Yimi owenu uPresident ED Mnangagwa. Sixoxe lomgcinisihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Bindi ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Imbiko esizwa abantu bekhulumisana lapha njengezakhamizi, kukhanya abantu bayathola unxuso emafonini abo. Lolu nxuso kuthiwa lezi messages zivela kumongameli welizwe, ubaba Emmerson Mnangagwa inxusela abantu eralini eza kuba khona kusasa eCowdrey Park. Kukhanya sibili abantu abanjalo bebaningi engibazwa abantu bayitheleleyo message emafonini abo. So ke asilaqinisa ukuthi ngokunanzelela angiboni ngathi bekukhethwa abantu, ngibona ngathi imessage le bezihazwa nje lapho ezingahazwa khona, kutshengisa ukuthi ngabona kulalapho isiphala abathatha khona inumber zabantu bese bephonga ukukhangela behaza lezi message. Okuyinto enginanzela ukuthi kutsho ukuthi bona abo abamakhambani amakhalekhukhwini kutsho ukuthi yibo abathatha lezo number bazidlulise bazihambise ngale ukubani umnawo kazisebenzise. Ngokunjalo ke sibona ngathi ngobuningi babantu nxa becoxa khona abaningi lezo message bazitholile, kukhanya ngathi kubhizi sibili ukuthi abantu besihazwe emafonini lapha. Ngokunjalo abantu bamali pho inombolo lezo zingabe zibe zithethena.
Kodwa khonokho asokwephula yini umthetho bathini manje abantu ngalokho?
Abantu kukhanya akubathabisi lokho sokwenzakele, balokukhona nasibelokukhulu ukuthi pho isecurity yabingabi kambe nxa bekhangele sibona inamba zabo saziphonga ukuthunyelwa bangakwazi ukubana zingabe zifike njani kuyo umongameli welizwe. Okukhangelelweyo ukuthi nxa umuntu ele contract le company zezabomkhalekhukhwini ukhangele ukuthi konke okwenzakalayo ngokwabo babili le company, lokho esithi ngesikhiwa is private and confidential, akukhangelelwanga ukuthi inamba yezozinikwa abanye abantu ngelasivumelwano somnikazi wenamba leyo ayisebenzisayo. So lokhu kabantu bakhona kakhulu eqinisweni kuyikweqa umthetho, njalo abantu abaningi bazizwa beyithuselekile. Ngaso kusiba kanje ukuthi umuntu usezibuza ungathi hayi isecurity akayisekho ngoba engakwazi ukuthi namanje bazigcwele iganga lonke, kutsho ukuthi nxa le namba zikhona lama-address abayaziwa, abantu bakhona sebakhaba lokwethuka ukuthi kanti pho sokusenzakalayo. Engcela amakhampani lawa okuyiwo ale namba lezamakhalekhukhwini, I think lawo balwehlupu bayeqa umthetho ngase bethatha inamba bezinika abanye abantu ngelasivumelwano. Lokho sibula abantu akubathabisi, abantu bakhonona kubasusa kuhlungu kakhulu ngaloko kwenzakeleyo.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yezakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association. Lokhu sikudaba lozokhetho. Umthethwandaba weSupreme Court lamhlanje uzahluza udaba lwamalunga ebandla le-CCC alijumi lambili avinjwe ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende i-High Court koBulawayo, ngoba isithi abantu laba bakhweza amaphepha abo e-Nomination Court isikhathi esasihlelwe yiZimbabwe Electoral Court sesedlule. Ilunga lezanu PF elincintisa kukhetho olufanayo umnumzana Raj Modi laye ukhangelelwe umangalelwe ngomunye umhlali wakoBulawayo othi kumele avinjwe ukuncintisa ngoba laye wafaka amaphepha ake ihola lesine u4 o'clock esechayile. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lohlaziya ezombusazwe umnumzana efidlela Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngeSupreme Court ukuthi izaluphatha njani udaba lweCCC.
Umthethwandaba weSupreme Court usengavumelana lomthethwandaba weHigh Court ukuthi laba okwathiwa kabalalungelo kabafanelanga babe ngamakandidate, ukuthi kuqondile lokho isinqumo seHigh Court siqondile kumbe iphikisane laso. Nxa ngabe ithe kuqondile, amathuba besemancane ukuthi labo okwathiwa bangangenela ukhetho balungenela ukhetho. Kodwa-ke nxa umthethwandaba weSupreme Court ungathi hayi waphambanisa umthethwandaba weHigh Court, kuyabe sekuvule intuba yokuthi babuyele njalo babe ngamakhandidethi ngokusemthethweni. Kanti-ke kusengadlulela phambili njalo kubo-Constitutional Court kanjalo. Kodwa-ke izinqumo sikhangelela ukuthi singaba ngesokuvumelana le-High Court kumbe sokuphikisana le-High Court ekhona kusasa nje kumbe ezinsukwini ezilandelayo ngemva kokulalela icala lakhona.
Ilunga lezanu PF koBulawayo umnumzana Modi laye usemangalelwe ngesinye isakhamuzi saleli dolobho esithi laye kumele avinjwe aliswe ukuncintisa ngoba wafaka amaphepha akhe isikhathi sesedlule. Ubona uluphatha njani lolu daba umthethwandaba?
Umthethwandaba uza samukela kumbusi chithe isicelo salo othi uModi angangeneli ukhetho. Nxa umthethwandaba uzabe usichithile isicelo leso, kuzamele ubeke ngokucacileyo ukuthi kungani ukuphuza kwakhe kusemthethweni, kungani ukuphuza kwakhe kuhambisana le-constitution, kuhambisana nomthetho we-electoral act okwalaba abanye okwathiwa bangangeneli ukhetho ngokuphuza, kube ukuthi ukuphuza kwabo kakukho emthethweni. Yinto leyo esizabe siyifakele izibuko ezinkulu ukuthi sikhangelisise ukuthi kambe akula kukhetha yini uhlangothi okwenziwa ngumthethwandaba. Yikho abantu abazabe bekukhangele lokho, ngokuba phela nxa bonke baphuza kuyabe kukhangelela ukuthi kuthiwe bonke baphuzile, kuthiwe bonke bangangeneli ukhetho. Kodwa-ke siseza kuzwa khona sekukhulunywa khona lapho izizathu ezikhitshwa ngumthethwandaba ukuthi uthi umehluko yiwuphi phakathi kwaModi lalaba nabanye.
Ukhona ukudonselana emithethwandaba esikubonayo lokhu ungathi kuvezani ngeZimbabwe Electoral Commission eyiyo elawula ukhetho?
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi kunokudonselana phakathi kwabantu beZimbabwe ngokuphathelene lokhetho. Abanye besithi indlela yile, abanye besithi indlela yiliyana. lokhu ke futhi kuzakwenza ukuthi bangavumelani abantu beZimbabwe ngemva kokuphuma kwemphumela yokhetho ukuthi kambe yona ihambisana yini lalokho okufunwa ngabantu beZimbabwe kumba ihambisana lalokho okufunwa libandla elibusayo. Konke kunalokho esikubonayo kudonselwana emthethwandaba, abanye bekhangelele ukuthi abanye bangangenela ukhetho, abanye bangenela ukhetho. Yikho okuveza kahle kamhlophe ukuthi le mphumela yokhetho izadonselwana, kuzadonselwana kungafunyelwana, okuza kwenza ukuthi impi yakhona idlulele iziyefika ku-2028 ku-election elandelayo.
Hello ke ngumnumzana Efi Dlela Ncube ohlaziya izombusazo ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Kusenjalo imihlangano yamarali lokungena ezindlini okuthiwa yi-door to door kuqhubekela phambili endaweni ezithiyeneyo zelizwe ngoba sokusele amaviki adlula nje kancane amathathu nje kuphela ukuthi luqhutshwe ukhetho. Ukuze sizwe okuningi ngemikhankaso yebandla lezanu PF lempumela imihlangano esanda kuqhutshwa enkayi lebhinga ngumongameli Emmerson Mnangagwa, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende weMatabeleland North, ongumgcini sihlalo njalo webandla lezanu PF kuleso sigaba, njalo emela imguza edalela ephalamende.
Wawuzibuki nire nxa ubukelile since 1980 akukaze kube le rally enjani eMatabeleland region. But abantu bebezibuyele njalo bebengakwazi ukuthi kule nto ezizaphiwa khona ngalimungameli nguyothe eralini yami ngisiye eMatabeleland ukuthi mbaphathele ukudla, mbaphathele iregalia because vele isikhathi secampaign. And okomgwaqo okhulume ngakho ukuthi kathesi kuyakhiwa umgwaqo iBulawayo Victoria Falls Road leBhinga Marsh West Road uyakhiwa, wathi yena iBulawayo Nkayi Road leBulawayo Tsholotsho Road. Lokho kusenhlizweni yeSecond Republic ukuthi yakhiwe okuzwayo okuzasuthisa abantu. So kuthi ukuthi kulama plans lemzamo yokuthi umgwaqolwana uyakhiwe sibili uyefike enkayi. Njalo thina ngokumazi kwethu umongameli lo esilaye kathesa, so umongameli okhuluma nje ngumuntu okhuluma into oyenzayo, ngoba nanga ama project esasikhuluma ngawo kwaishangana abakhunywa ngo-1912 iyaphela lonyaka idamu liyakasi ukubamba amanzi lonyaka. Kubuye iunit 7 and 8 okungenamagesi eZimbabwe besihlala emnyameni ngama-load shedding, but i-load shedding iphelile ngoba nge-Thursday yona le ebuyayo ubaba uMnangagwa yabe commissioner okusemthethweni iunit 7 and 8. La maclinics wale sikhuluma ngawo lezikolo seziyakhiwe ngemali zakho ozivisayo emaprovinsi ezedevolution. So silethemba lokuthi umgwaqo nalo iBulawayo Nkayi Road leBulawayo Tsholotsho Road noma sekutheni uzawuyakha kuphela.
Imikhankaso yebandla lakho iqhubeka kuhle yini eMatabeleland North? Kulokuthula njalo akulabudlangudlangu esiyasizwa abanye besithi babubona kwezinye izigaba zelizwe ikakhulu abamabandla aphikisayo.
EmaThebeleni North ama-campaigns ethu ahamba kuhle okumangalisayo dade wethu. Ama-rallies ayenziwa ngama-provincial members, ayenziwa ngama-candidates, adreswa ngama-politic bureau members, adreswa ngama-vice president, eyinye recent adreswa ngu-national chairman ewange bekugcwele. Yikho sithi abantu sebelibonile ilight abantu beZimbabwe ukuthi ubaba uMnangagwa ulabantu enhlizweni yakhe. Njalo kwezomsindo lezi kwezwe-violence ubaba uMnangagwa upreacher yona, every speech yakhe ekugcineni uyabetshela abantu ukuthi hambani liyekhankasa livote ngokuthula, into esingayifuniyo ngumsindo. So lokho vele emathinothi kuthule zwizwizwizwi lami nga-activate ijoke yami is ready to defend abantu ama-citizens emathinothi emaphathini abuya lo msindo eMatabeleland North. Umuntu engawenza nje umsindo eMatabeleland North uyalala esejele kungakhethelekanga ukuthi yiphi party.
Then in terms of support dade wethu, hawu ubaba uMongameli ED Mnangagwa ngemsebenzi yakho seyenzileyo ngokutshintsha impilo zabantu eMatabeleland North, abantu bonke eMatabeleland North they are behind ubaba uMnangagwa. That's why ubone kunjani enkayi abantu bazibuyele ngomoya wabo, and abaningi basele bese sidetermine yi-transport, abaningi basele i-transport isishotele. Bayabonga imisebenzi eyenziwa nguMongameli uMnangagwa. Only 4 years engene kuphawa utshintsha izinto, angeke utsho ukuthi ilizwe likuma-sanctions.
Lo ke ngumnumzana Richard Moyo, umphathintambo kahulumende weMatabeleland North, ongumgcini sihlalo webandla lezanu PF kuleso sigaba, njalo emela imguza edale lephalamende. njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi usithandekile uphinde waxoxa lomnumzana Prince Dube Kosibanda omela iBinga South edalele eParliamente njalo engumgcini sihlalo webandla leCCC eMathopeleland North. Usibanda uthi umholi webandla lakhe umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukuqhuba imihlangano yamarali kuleso sigaba kusukela mhlazi ku-9 kusiya ku-13 kuyona le inyanga eBinga Wange Lupane Cholocho Mguza Lebubi. Umnumzana Sibanda uyalandula ukuthi imihlangano kamongameli Mnangagwa iphumelele ngoba esithi abantu bebethwalwa bevela kwezinye indawo zelizwe ngamabhasi ukuze baye emhlanganweni le.
Kimi ekhaya eSiyabhuwa kudlule amabhasi amazupco mbona abe ngu-27 oroso akade ezothatha abantu eBinga North esiya eNkayi. Kangikwazi ukuthi eBinga South kufakwa amangaki, kangikwazi ukuthi eMguza kufakwa amangaki, kangikwazi ukuthi eCholocho kufakwa amangaki, kangikwazi ukuthi eFolo seWange kufakwa amangaki amazupco. So ke nxa kuya kuba la mazupco angu-500 athwala abantu ilizwe lonke esiya eNkayi. Gambe kungayekela njalo ukuba labantu abaningi. Not ukuthi bonke bayabengabasekeli bezana uPF kodwa abaningi ngokuyanga lobo bukhona umuntu engasakwazi ukuthi ibhasi njani bese sithi la mothi ngigadele khonapha ende behambe besike eNkayi bethi kesuke eNkayi lokugeza bengagezanga bese kuthiwa hambane eBinga ngoba vele amazupco ahamba lapha ekhona umnankakho ngabe kuthiwa khona usuke waba lenye futhi rale beyasuka futhi eBinga ehambe esamwe akala basekele eMathebeleni North. Ngingakutshela nje khathesi ukuthi noma abaku president's office khathesi nxabe projector singakayi la kuma elections bathi bona siyawina 9 out of 13 ma constituencies noma mina ngisithi hayi siyawina 12 out of 13 ma constituencies. Akala basekele umnankagwa alabo ngabantu nje abathanda ukubhoda ngamabhasi ikhubona uthenye ibhasi ebhekileyo eduze lelupane kadivelela usulu ibibhalwe eChipinge ibhasi yeChipinge ebuye kuzothatha abantu ukuthi behambe eralini. Ama-achievements umnankagwa nto yabona ukuthi iproblem ekhona undoda lo uqambe amanga abamaningi kakhulu ngo-2018 amabhakane akhe ebelezithembiso eziningi khathesi amabhakane wonke lawana bawakhiphile because sebekwazi ukuthi izithembiso lezo kazigcwalisekanga. Akula lutho alwenzileyo umnankagwa olungayenza ukuthi abantu bebavotele ngoba abantu into abayidingayo badinga ukuthi khona bekwanise ukuphila impilo enhle ekwaniseka ukuthi umuntu omunye lomunye eziphilele ezithengele izifuyo zakhe hatho ukuhamba umuntu esiyanikwa imbuzi esiyanikwa inkukhu ebese sithuthwa yikho ukuthiwa yi-empowerment. Akula empowerment enjalo abantu into abayidingayo ukuthi khona umkhonomi usukume abantu into abayidingayo ukuthi abantu ababo bethole imisebenzi abantu into abayidingayo ukuthi ezibhedlela kube le mithi amakliniki esebenze. Konke lokho okunyaka kutshoyo umnankagwa akusebenzi ngoba akulethi kudla etafuleni lomuntu akubhadali ma-school fees abantu abethu akuholisi amatitsha lamanesi akuholisi amaphoyisa lama-CIO lamabutho.
Ibandla le-CCC lingabe likhangelele ukuba lemhlangano yini eyama-rallies ezigabeni zeMathebeleland North lapho umkhokheli webandla umnumzana Chamisa azakhuluma khona.
Ngikhuluma kanje mamhlanga sibhizi simatasatasa sizama ukuthi silungiselele ukwamukela umongameli eMathebeleland North. Umongameli uChamisa uyabe eseMathebeleland North kusukusela ngeviki ezayo mhla ka 9 kuze kuyefika mhla ka 13. Angeke ngakunika khathesi amadate lendawo ngoba sesibone ukuthi laba bantu abasifakela ama double candidates khathesi ungani bafuna ukusifakela ama double rally. Bathayimela ukuthi lapho esiyabe sifake khona ethi rally lawo bese befaka eyabo eduze. Kuthunywa ikakhulu laba bakamonzo labefazi.
Lo ke ngumnumzana Prince Dube Kosibanda umgcini sihlalo webandla le-Citizens Coalition for Change eMathopeleland North njalo emela isigaba seBinga North edale lePhalamende.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda
siyovota.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo sivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com liludaba lokuthi inhlanganiso elwela ilungelo loluntu eNational Transitional Justice Working Group ithi uhulumende kumele uhulumende kamongameli Mnangagwa elokho engakaxolisi ngokudutshulwa kwabantu abayisithupha eHarare ngomnyaka ka-2018. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi ofuna ukuncintisa ukuba ngumongameli umnumzana Xavier Kasukuwere usekhweze udaba lokuvinjwa ukuncintisa imithethwandaba wesisekelo sombuso iConstitutional Court. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Njani sakafu labalaleli osithuthu sezen nabingelela ekuseni sawubona okwenzakalayo kuma-MP akobulawarapa ayi lokho kunzima into eyenziwa ezanu kodwa hhayi sokuseduze kuphela ezikukhalayo nje ukuthi xa kungehlula abantu bonke awafake uxako mfana omdala president kube ngushamisa ama-MP lasifakeleni zakho laphana lemthokazi yabona
studio 7 linjani bahlonitshwa bami nalokudana kakhulu shiwa ngo-president wethu Mnangagwa ukuthi shuramainta ade ehambele Russia abe buye sitele tu uPutin chas wona sibonane kwakhona siyini yakhe sifunani kuye ngelanto asinceda ngayo yena uzawu lokho ehlale bembuthelele izipepa zama-helicopter kahambe bamnike i-helicopter ahambe bamnike i-helicopter uyayenzana abayekwahlala anikwa e-Russia kuyamjabulisa ukuthi lokho eningabe ezigrupa zama-helicopter kuyawahlaba ama-helicopter indaba engazange ukuthi bazamlungisela imigwaqo bamnika amakatapila lama-tipa ayenzisa imigwaqo yekhadi yakhe Mnangagwa vele uyazehlulekela sumuntu kathixo ngasho uyazihlala phansi ngakungcono kulalokho akwenziyayo imigwaqo ibolile besenkaye khonana kumbe ubonayo imigwaqo ukuthi ibole njengenkaye ukuthi yakhala umgwaqo maphisa to matopo polisi ubolile kuyimigwaqo bazama ukulungisa phela busi to stalajani behlula phelela endleleni Mnangagwa uyazehlulekela ngawe uyachimba usu uyazihlalele vela lokho kwakakusebenzi lokho Mnangagwa sho abantu abambe siyarondesiyevota sikhiphe umuntu lo embusweni yabonga
Esalibonani lonke olibingelelayo igama ngihlalani mlotshwa ngizalwa enkayi yikho ke ngiyakhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi njengalokhu sisizwa kukhulunywa ngokuthi kuza kuba khona ukutshengisela elizweni laseSouth Africa yikho ke bengikhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi ngakungayenza ikakhulu laba abangelamaphepha abaselizweni laseSouth Africa ngokungekho emthethweni libuyele emakhaya ngoba isikhathi sisasekhona singaze saphelelwa imiphefumulo eminingi ngoba elizweni laseSouth Africa sokungenzeka kube khona ukulwa abantu bethiswe abelizweni laseZimbabwe so ngiyakhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi kuba ngakungayenza abantu sibone ukuthi siyabuyela emakhaya isikhathi sisasekhona siqale siyebona umumo singaphelelwa imiphefumulo ngoba makukhulunywa kanje kufanele ukuthi sibe lama action esiwayenzayo ukuze sivikeleke ezimpilweni zethu ngiyabonga okhulumayo igama lami ngihlalani mlotshwa ngizalwa enkayi
Studio 7 njani siyaphila thina siyaphila ya ngithi lamphawule mbono wami lapho ukuthi uNkulunkulu asizwe ukukhala kwethu abadala bezimbabwe sithole uhulumende omutsha lo nyaka abadala bezimbabwe bahlupheka lapho abanye bababulala lapho abanye batshiswa lapha eSouth Africa abanye babulawa bathuswa ngethunywa kuphela kuzima lapha so sikhulekele ukuthi uNkulunkulu asize ukukhala kwethu singene eKhenani lathi siphume manje eGibhithe singene eKhenani ya akulanto eningi engikhulumayo khona kuphela
Studio 7 siyalungelela kambe sijabule kangaka izinto zethu zingafundwa kwenziwa yini kanti Studio 7 zithi ngikhwele endabeni isicelo esisami nasi necomplaini yami nasi umuntu wasezwane etsholotsholo ucela like lingikhulumele kumnangagwa libuze yena ukuthi kathi njobe lokuthi khankase kufaka amakhompyutha efakani izimali zethu ezacatha emabhenki zingaphi sifuna zona kasitshele zona two le ndlela yokuthi abantu labo babegugulani bazayenziwani bayafuneka ngoba yibo banabo abalokhu bahamba bejaya abantu futhi ngeke kuphele beutshe abantu lokhu bantu bakithi siyalicela kotukamigomo khiphani iy'ndaba zethu zinjalo noma zizimbi noma zinjalo ngoba siyabe sikomplaina ngezinto ethi asiyintando yethu ukuhlala egangeni asiyintando yethu ukuthi sibe layo sayese sile zimali eziningi esayese zifake emabhenki cacha konke imali zethu zacatha zathi nyawo ukuthi zacatshwa yini uye fanele sitshele zizabuya na fanele sitshele siyabonga studio 7 mangake ngakhuluma iy'ndaba zami lezi ngolwesibili mhlaka 2 yabonga
Studio 7 njenjani siyaphila hhayi siyabonga usizo leni lonke elisisiza ngalo siyamuzwa umnangakho ukuthi kati iminyaka yonke engaka angazi iyamenyezwa ray 41 years umnangakho wabusa izana ukuthi uma ezantshela abantu ukuthi khona umuntu engathi akula magetsi inyama iyabola efrijini embizi ezombona olaloo ngathi umnangakho lo uyabe kuphi
Studio 7 sanibonani basakazi bethu abahle nabalaleli hayi siyabonga umsebenzi esibambela wona isibambela kahle kakhulu engathi hayi lingayibamba njalo until izimbabwe izilunge ya ngithanda ukuthi ngiphawule kancane ngamakhandidethi lawo bawe-CCC avalelwe ngaphandle lapha ilokhu njani la kobulawayo lapha yizethu ngiyabona abantu sebekhala ngathi sebelahla ithemba kodwa kayihluphi le nto le mangabe amakhandidethi e-CC lawa evalelwe ngaphandle awu-12 mabafaka kamqondisi owawezapho ayihluphi le nto le ukuthi abantu bangaze batshone beyigxekana behwebhana besenzani because uma benza so izanu isikhathi liyinikeza amandla izanu yo layifuna khona izanu vele ayithandi into ezile phisi ifuna la kungathi kuyaliwa khona uma lenza so izanu khona bethola khona amandla so ayihluphi le nto le fakanini amakhansila kamqondisi ama-MP kamqondisi lifake awezaphu lincishe izani ivoti lincishe nje ivoti kuphela noma ibafakile labo abantu babo libancishe ivoti lingabanikeza ichance
siyabingelela emsakazweni we-studio 7 sibonga kakhulu umsebenzi ngelabalaleli bomsakazweni sinethemba lokuthi inkantolo namhlanje izongena izakhipha impumela engani iyabonisa ukuthi inkantolo ngempela ngoba kumele uma izek isima labantu be-troublesuit bafaka ama-papers isikhathi sikavuma so ngubani okumele ekuphike lokho abantu bezanu yiba sebekuphika lokutho ukuthi yibo phela asebeyikho kahle so indaba leyi ma ukuthi izaphumelela ukuthi i-court iyala ukuthi abantu be-troublesuit bangene kukhetho usevikazi uwere bayala ukuthi angene kukhetho kutho ukuthi izanu PF yabe isiyi-court yasingojaji ojaji bayizanu yonke into nje isiyizanu lamapholisa ayizanu so lo khetho ngeke lukhululeke kuyabe sekuyi-rigging nje eyobala ukuthi le zekhi layo izaba yizanu so kangcono ukuthi umnangakho ezenzela i-election eyedwa one man vote ngoba vele kuyabe kufana ukudlala ngabantu lokhu siyabona
Kum, selele, hayi, ake sibongene abantu bonke abakhulumayo kunye nani bathathele bezindaba, zintethele zezindaba, kuba kuhle kakhulu ukukhomunikhetha sizwane abantu ngibona ngazathi sonke sesingene elayinini eyodwa ngoba awuseyinsuku zotshala ukuthi uvote into mina engikhala ngayo ukuthi kathi why siloke sikhuluma ezinye izinto singakhulumi ngokuqondisa ukuthi senze njani asambeni siyevota abantu bakithi singabe siloko sikhomenta sikhona lapha egoli sikhomenta singaphandle bese sithe izanu uma isiwinile bese sithina besisezanu hhayi mina ngiyahamba vele next week ngivele ngiyabe ngisekhaya so into engikhuluma ngayo ukuthi abantu singagqugquzela into ezingasoze siyenze kum jelele sesidumele emasumpeni asibongeni siqhubekeni siye phambili
sibonge ke abalaleli bethu elisithumele imininingwana yenu kunombolo zethu ezithi 1+12024650318 isikhathi ke asisavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye izinhloko zendaba udaba lokuthi amalunga ebandla le-CCC alitshumi lambili avinjwa ukuncintisa kukhetho lokudinga amalunga edwale lephalamende luza kuba emthethwandaba lamhlanje abahlali bakobulawayo batshengisa ukudana ngokuthunyelwa umlayezo kamakhalekhukhwini obanxusa ukuya emhlanganweni kamongameli Emmerson Mnangagwa ozakwenzelwa eCowdrey Park kobulawayo lamhlanje. Umthethwandaba weSupreme Court lamhlanje uzahluza udaba lwamalunga ebandla le-CCC. Hayi, isikhathi njengoba ngitshilo asisavumi ukuba siqhubeke sonke, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Olivalelisayo igama lami nguChris Gande, lingakhohlwa silazo ezinye ntambama ngo-7:30.